ikhwinathi yefundi imali kanye lempahla yokuncedisa uZulu kobulawayo bese siyene sifika ku-70,000. Sibe namakampani amaningi angasinikezanga ngathi official ukusiqhubela impahla, kodwa abaqhubele bona bodwa basimema ukuthi sibe yithi esiqhubelayo. Amakampani afana ne-Holiday Inn engathi lunch yabantu abadala abavela eNtembeni, labantwana abancane abavela emthunzini weThemba bayenze ilunch eworth yona 12,000 United States dollars. Sibe nomkhosi omkhulu eBulawayo South uinjiniya Mangwenteza owe-Assad Products baqhubele abantu eStudio Flats leChabalala Sizinda impahla engasika 15,000 amahampers okudla. So sesiyahlangana-ke njengamaya sishiye Christmas Cheer Fund ama-trustees le-board mhlaka 27 ukuthi-ke sikhangele esikutholileyo, sikhangele le-list le esiphiweyo from ama-housing officers ukuthi ngobani omele ba-benefit.
Labantu abangekho kulolo luhlu, iningi labantu liyaswela khonapho edolobheni lakobulawayo. Kuyini elikwenzayo ukuncedisa wonke umuntu?
Mntana Nkosi, Christmas Cheer Fund ngathi mina i-Mayor's Cheer Fund sizayizama ukuthi siyiguqule ingabi i-Christmas Cheer Fund kuphela ibe i-Mayor's Cheer Fund, ngoba kumele iqhubeke umnyaka ozophela. Kunenge esikwenzayo, silezikolo eziningi esithethi la ezakithi ezekhansilini sidinge ikakhulu ilesi ngathi basic education, i-primary education. Kudingakala ukuthi abantwana abaswelayo yibaphi ukuze bengahlunyezwa, bengaxotshi izikolo. Sibancedise from i-Cheer Fund yethu leyo ukuthi bazobhadalela izikolo umnyaka uziyophela.
Bayenelisa yini abantu ukubhadala zonke iy'ndleko zabo kukhansili?
Esingathi siyakwenza lapha sandekele ukuthi ngesilungu lento ethi case by case basis, ukuthi umuntu ongani uyehluleka, ikakhulu sikhangelele abantu bethu abadala abaleminyaka engathi siyi-65 kusiya phambili. Sikhangelele ukuthi bona baletha izikhalazo zabo, baloke phansi izikhalazo zabo bazilethe ekhansilini. Sikhangele on a case by case basis ukuthi sibone ukuthi lo uyenelisa, siyenelisa yini ukuthi simzwele ngesingubathi kuyemzenta ukuthi engasabhadali iy'ndleko zikahulumente, ngoba asibo bonke abantu abadala kumbe singathi abagogekileyo abaswelayo. Kwenza ukuthi wabagogekile ule mpahla eningi ekuphakathi kwedobha lakobulawayo ukuthi ungakwanisa la ukuthi uhlukane le yodwa ukuze uqede ngathi ukoloda okwenzayo udorobha lakobulawayo.
Lani njengekhansili liyabazwela yini abantu? Ngoba sasibona imbiko yokuthi ikhansili sihlawulisa abantu imali yezitendi ngemali yakwamanye amazwe yama-US dollars.
Leyo nto ngicela ukuqondisa into leyo kuthiwa ama-US dollars leyo. Sikhuma kanje silohlupho lokuthi ama-ambulance ethu aseviswe yilabo abasilungisela ama-ambulance, silohlupho lokuthi sithole engathi amafutha ezimota, silohlupho lokuthi sithole ngathi umuthi wokuhlanza amanzi, umuthi lo uthengwa phandle kwelizwe ku-South Africa kubo China uthengwa ngemali yaphandle kwelizwe. Esekwenzile kathesi sithethina ukuthi siyekele ukuthi asathengisa imhlaba. Kungaba nzima kulabo abakwanisayo ukuthenga umhlaba ngemali ephandle kwelizwe ngoba yiyo esiyifunayo. So okwamanje sinathina kule ngxenye esingathi thina i-50% eyomhlaba lo, nxa ukuthi sivumelele ukuthi imali engaka intengo yomhlaba lo, sithi thina kungaba njani ukuthi usibhadale ingxenye leyo ngemali yaphandle kwamazwe ukwenza ukuthi idolobha lakho liqhubele phambili, ngoba phela liyagcina livaliwe.
Kodwa umnyaka ozayo liwubona unjani?
Lo mnyaka siwuvale unzima. Akula mzulu elike lana elokuthi imfula yethu lamadamu ethu angena amanzi, njengoba umnotho sikhangelele uhulumende owaphezulu esingathi central government khona le Harare ukuthi babuye lama-policies ayenza ukuthi sivuselele umnotho. Nxa kungasabanga njalo sikhangelele ubunzima obukhulu kakhulu.